So we seek out to send a VOA in the valley.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Mpandula 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakheka Honorable Scala si ilandelele ukubana sibe kwazi ukubana ukuhambe njani sathola ukubana ke amapolisa ke ebethitshwa ke ngabantu ke abanye abangela kuthaba ngokubuya kwakhe emakhoti labanye abantu ababuya ke bemelela umnumzana Scala esingathi yi-solidarity ngesilungu.
Amapolisa ayarare namhla abophe unkosikazi wesiphathamandla sebandla eliphikisayo le-CCC umnumzana Job Scala. Ngesikhathi esiyabona umyeni wakhe, yena oselenyanga ezintathu evalelwe eChikurubi Maximum Prison.
Umongameli wethu ubaba uEdi Nangagwa usukile eqonde eNew York emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Abantu baduba ngokuba lenzondo becine sebengasakwazi lento abayikhulumayo.
Kulabe Zimbabwe abatshengisela esilindweni sendizamtshina eNew York khonapha eMelika lapho umongameli u-Emerson Mnangagwa efika elanda umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly. Zilokhe zikhuphuka izehlakalo zabahlasela amankampani asebenza kwezomvikela wemali kanye labamaklabhu abomama abazama ukuselela imuli zabo, ama-money clubs. Zonke lezi indaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Amapolisa ayarare namhla abophe unkosikazi wesiphathamandla sebandla eliphikisayo le-CCC umnumzana Job Scala. Ngesikhathi siyabona umyeni wakhe, yena oselenyanga ezintathu evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi unkosikazi Scala ubotshwe esethesa icala lokuhamba kucele lomgwaqo elingayisilo njalo wathathelwa le mota, kodwa ithi uphinde wakhululwa njalo waphiwa le mota yakhe. Unkosikazi Scala ukhangelelwe ukumiswa emthethandaba ngolwesine. Umnumzana Scala lamanye amalunga e-CCC alitshumi lanhlanu alokhu evalelwe njalo encitshwa ithuba lokukhululwa ngesibambiso se-bail kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezintathu ezedluleyo besethesa icala lokuphehla udlakela eNyathime. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Indaba ke kaNkakheka Honorable Scala si ilandelele ukubana sibe kwazi ukubana ukuhambe njani sathola ukubana ke amapolisa ke ebethitshwa ke ngabantu ke abanye abangela kuthaba ngokubuya kwakhe emakhoti labanye abantu ababuya ke bemelela umnumzana Scala esingathi yi-solidarity ngesilungu ebetshengisela ukusapota kwabo lokuhlukumezeka ngendaba ke yokubotshwa ke kwaHonorable Scala Honorable Godfrey labanye. Yikho ke sebethagete ke umka Scala ukubana bemhlukumeze ngenxa yokubana icala ke belikhuma icala elingekhoyo, icala lokubana hayi imoto yakhe ihambe so okuyinto abayisebenzisayo ukubana nje befrustrate lokuhlukumeza abantu ke ababuya emadala ukwenzela ukuthi bebe lokwethuka lokwesaba.
Lona udaba lukaSikhala labanye bakhe asebelenyanga ezintathu bevalelwe lithini ngalo?
Ye, indaba ke madala kakhulu, indaba ke ehluphayo kakhulu thina njengebandla le-CCC. Yikho ke sihlanganele labanye ke sisebenzana labo kubana sibonisana ukubana ke singathatha ke ndlela ziphi ukubana ke sithole ke ukhululeko wabo ngenxa yobana kuyatshengisela ukubana ke kulokhu abhyuza kwamadala amacala ukubana kuphesekethwe ke abantu abangavumelani nezanupepa kuyinto esibona ngani kufanele ukuthi sihlale phansi sibonisane njengabantu beZimbabwe beyond the political part one kube lama-steps esiwathathe ke sisiya phambili.
Yebo, lithi amalunga enu ayahlukuluzwa yiZANU-PF lohulumende ngoba sokuyiwa kukhetho, kodwa abakahulumende labezanu bona bathi cha akunjalo. Bathi lizephulamthetho, ngokunjalo izephulamthetho kumele zibotshwe.
Inkinga isilayeli izweni lethu ikubana ke silo mthetho wezanupef lo mthetho wabantu bonke eyabhalwa ngupo Ferere okuthiwa yi-Animal Farm Kingdom okulo mthetho wabezanu lo mthetho wabantu bonke ngenxa yokubana ke kulabezana abaphula umthetho abangekho emajele kusokuthiba labethu abangela macala kodwa abasemajele okutshengisa ukubana kulo mthetho osetshenziswayo ukubana ke u-abhuze labo abaphikisana lezanupef yinkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana kulokusetshenziswa lokhu-abhuze zakomthetho ukupersecute ama-political opponents kodwa lokho kusuze kusimise ngoba siyakwazi ukubana ikwenza kwabo abantu bezanu ngenxa yokubana ke sisiya emaphethelweni indaba yabo yokubusa okungekho emthethweni. So konke lokhu kungatshengisela ukubana the regime is desperate njalo bafuna ukuthi besebenzise konke abangakwanisa ukubana belimaze lokuhlukumeza lokuthisela lokumisa ke indaba yenguquko.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi si isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ube ngabambeki ecingweni. Kulezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ezingamalunga amabandla awezombusazwe aphikisayo ezihambe zatshengisela esilindweni sendizamtshina lapho umongameli Emerson Mnangagwa efika edolobheni leNew York City khonapha kwele Melika elanda ukuzongena umhlangano omkhulu wenkokheli zamazwe omhlaba owe-77th Session of the United Nations General Assembly. Laba bantu batshengisela beveza ukukhonona kwabo ngendlela abathi umongameli Mnangagwa lohulumende ahlukuluza abelembono ehlukene lakwe yakhe kanye lokwenza udubo lokugugudeka komnotho welizwe ngokudlalisa imali. Kunje uMnangagwa ubikwa ebuye lequla labantu abafika phose ikhulu 98 abagoqela abantu abakhe ababili. Abatshengiselayo bathi kodwa umongameli Hakainde Hichilema wele Zambia lezinye inkokheli zamanye amazwe ziza lequla labantu abangamachumi amabili kuphela. Istudio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Joel Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, opha umbono wakhe mayelana lokutshengisela lokhu okwenziwe eNew York City.
Umongameli wethu ubaba u-Edi Mnangagwa usukile eqonde eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Abantu baduba ngokuba lenzondo becine sebengasakwazi lento abayikhulumayo. Lokho okuthiwo yokubana usuke labantu abalikhulu ngamanga aluhlaza tshoko. Umongameli wethu siyamazi engumongameli ovele ufuna ukubana into zonke zibe izinto ezisetshenzwayo hathi ukuphonguthatha. Siyambona uye ehla engena kuground esenza izinto. Uyambona lapho ulungiswa khona imigwaqo ukhona, olungiswa khona amadamu ukhona, olungiswa khona izibhedlela lamakliniki ukhona ngenxa ufuna ukubona ilizwe leli livuke. Kodwa ke silabantu abaseyizitha besetshenziswa futhi yiyona lawo amazwe nalawo eliliwo e-America khona ngapho, e-Europe khona ngale abafuna ukuthi ona izinto zethu zingahambi kuhle ngapha eZimbabwe. Ngakho ke baba lomona nxa bebona umongameli esenza into eqondileyo.
Lina njengebandla le zanu PF kuyalimangalisa yini ukubona izizalwane zeZimbabwe zitshengisela ngapha?
Kuyamangalisa ukubona izizalwane zalapha kwele Zimbabwe zibuya khona leNew York zili zifuna ukuzodemonstrator. Kodwa ke ngapha umongameli evulile wathi iZimbabwe ivulekile, i-open for business, njalo wathi yena ngifuna uku-engage and to re-engage. Okuthi bona ngumuntu okhululekileyo ovulileyo wathi buyani sibonisane. Waze watsho futhi wathi kona sifuna izandla zonke, sifuna ingqondo zonke ezilonge ngomntwana weZimbabwe uloko kwenza ekuvuseni lokuthuthukisa iZimbabwe leyo.
Beningafisa ukubona betshengisela khona ngapho eZimbabwe na?
Kuyini okubehlela ukuthi bebuye ngemva kubana uvulile? Kathi sisikayo ukuthi yiPollard la. IPollard igoqela amabandla onke aphikisayo ayemile ngo-2018. Uyivulile wathi wonke umuntu kangene kodwa kulabanye abangafuni ukungena. Okwabo yikufuna ukuhlala besola. Kanti nxa belensolo yindaba bengazibisi etafuleni. Wena wangabona umntwana ophuma phandle wegedi aqalisa ukuthi tisa kude umama unje ubaba unje asidlanga angihamba ngesikolo kumbe umntwana obekekileyo uyangena endlini akhulume kuhle lomzali mama kufanele imali engaka esikolo umama la uyamuzwa amenzele lokho abe ucela umntwana but ungambona vele ephuma phandle kwegedi uselihlongandlebe useyuseless asengiyomuntu asengiyemntwana kababuye egedini bangene ngoba igedi livuli alikhiywanga umnyango uvuliwe kawukhiywanga ubaba uthi buyani sikhulumisaneni sibonisaneni ngoba vele sifuna umngqondo womuntu wonke ukuthi sakhe ilizwe lethu. po wina abakwenza kona ngapo enyeku lihlazo kuyatshengisa ukuthi hayi bayasetshenziswa bathunyiwe asila ndaba labo thina esikwenzayo upresident ebona ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo yikho esihamba ngakho sizalakha kuphela wenza bona bafuna ukusetshenziswa asila ndaba labo okwethu siyaphambili thina ukwakha ilizwe sikokhelwa umongameli wethu upresident uIdimna Ngakho okunye lokho asila ndaba lakho ngabasetshenziswe vilanti babafuna izimali lezo bazaziphiwa lezo zimali thina kodwa ngapha siza lakhe ilizwe ngoba umongameli uthe bona wonke umuntu kabuye ayakhe ilizwe lakhe.
Umnumzana Chuma lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa le studio 7 ekobulawayo ngocingo. Zilokhu zikhuphuka izehlakalo zabahlasela amankampani asebenza kwezomvikela wemali kanye lamakilabhu emali abomama abazama ukuselela imuli zabo ama-money clubs. Amapholisa abika ukuba amasela la ayabe ehlome ngemibhobho etshiyeneyo ahlasela amankampani kobulawayo eHarare lamanye amadolobha. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kobulawayo emavikini amathathu adlulileyo izigereqe ezihlome ngezibhamu zihlasele amakampani amathathu asebenza ukwamukela nokuthumela imali ama-money transfer outlets kanye lelinye ibhanga elikhulu kobulawayo. Umnumzana Thomas Mbizo wayephakathi ebhanga ethathe imali otsotsi besithi iqoki labo.
Otsotsi bangena ebhenki sisebhenki silayinile bafika baye besikhombela ngembhobho babesitshilalisa phansi basithathela amafoni basisecha basikaba basithembisa ukuthi khona khona bayasidubula abantu bangikhona babegqoka amamaski abakhanyanga kuhle. I think they were about 6 or so. Aphonge kufika kwaphana bafika kumathelen aphana bathatha imali baphuma bahamba. Even up to today angikwazi ukuthi senzeni. We have to find a solution lapha kobulawayo. Into le is it too much kakhulu.
Omunye owenza ibhizinisi yokuthumela nokutshintsha imali umnumzana Thabani Ndlovu uthi uselala okomvunda esesaba.
Indaba esisenzakala eZimbabwe lapha ngendaba yama-amdrobhari ayisasiphathi kahle sokuzisa ubuhlungu ngoba into esizibona senzakala kuba umkhulu kwabanjwa inkunzi and nathi ibhizinisi esiba nayo asisekho safe ngendaba yama-robhari so sisafuna ukuthi sithole incedo khonalapho ukuthi sincediswe for ukuthi sibe safe.
Kulezi nsuku izigebengu lezo zibamba inkunzi zithathe loba kuyini. Umnumzana Philip Ncube waphunyuka phakathi komlomo wesilwane.
Ngabona imota itshintsha ileni yayo ibuya kuleni yami ngabreka ngami yafika yama phambi wami yathi sine phambi wami ngasengingani ngiyarivesa beyandilandela irivesa bathi bavula izivalo ukuthi bathithine banilande ngase ngithole ichance okuphunyuka. Ngibhoda ngapha kwabo ngase ngiba lechance yokuthi i-automatic ayifanani ngemanyele babehamba nge-VNA rate. Amadoda akhona ayigqoke ama-wetshita njengayi-government lawa bengu-3 babethwele insimbi befuna ukungitshaya kati basingase ngiphunyuka ngihamba.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo Inspector Bedico Ncube uthi okudalisayo ukuthi amasela la aphila nabantu ezindlini.
Kuqala abafana betshontshela abantwana bevela esikolo. Kutshontsha into ezincane baqale betshontsha besebenzisa amandla bengaphathanga lutho belandele bethela ingqamu belandele sebethela ama-matches. Bathi bengahlangana lembhobho sebebabe begraduata besebenza into zama-armed robberies. So izigebenga lezi esikunanzela njengamapholisa zihleli phakathi kwethu. Sigqugquzela ukuthi ama-security companies athi gear up umsebenzi wabo njengama-security companies benanzelele. Esingawukhanyelanga ukuthi asithi emabhenki asikhanyelanga ukuthi umuntu oyenza i-security atholakale ngiyosanitize abantu emnyango kumbe ngiyo oqondisa ilayini kumbe nika amanamba ukuthi usungu namba bani okwakhe kumele kube nge-security njalo akumelanga abone izigebenga yena kumele abone izigebenga zingamboni.
Uya phambili uNcube esithi abatshintsha imali sebebaningi kakhulu kulezi nsuku kodwa bengazivikeli kuhle.
Abantu abaningi kathesi sebegcina futhi imali eziningi ezindlini zabo sebevule esithi imikoto yokutshintsha izimali yokureceive izimali kuthiwa i-send money home. Amasela lawo abekwazi ukuthi izolo bahambe bathatha imali endaweni enje. Indawo zakhona ziyaba zingaphephanga ziyaba zingala security because ithi abantu asi-investeni ku-security. Izigebenga lezi zenza ama-armed robberies siyalithembisa kuseduze sizabanjwa. Ngiyabonga.
Lenyanga epelileyo amasela hlomileyo athathele ikampani yokuthumeza imali eyamkuru inkulungwane ezedlula ikhulu zamadola emelika US 100,000 lamaranza weSouth Africa angaba ingxenye yesigidi 500,000 rands. Ngolwesithathu lweviki edluleyo bathathela ibhanga le-CBZ inkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa zamadola emelika US 70,000 le nkulungwane zamaranzi ezidlula amathumi ayisikhombisa lengxenye 76,000 rands. Kuthi ngomgqibelo wamasela abehlome ngezibhamu ahlasele inkampani yabomama ematholen Queens Women's Empowerment Organization atshontsha inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika US 6,000 le nkulungwane ezinhlanu zamaranzi 5,000. Amapolisa athi azathesa ngabuhlungu amasela la abembhobho athwalise nzima amankampani lozulu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asungule uhlelo lokubopha abachayeli bezimoto ezingela zichenxe zama-number plates loba ingwalo ezisemthethweni zokuhamba emgwaqweni. Amapolisa abikwa ahle athatha lezi zimoto ezibikwa kuyizo ezisetshenziswa ukudala amacala anjengokuntshontsha lokudlwengulwa kwabafazi. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi lolu hlelo luqondane labephula imithetho yokuhamba emgwaqweni yelizwe. Embikweni wokothulwa kwalolu hlelo abeZRP bathe bazabe besebenza lenhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende ezifanana labebutho abeCentral Vehicle Registry, SINARA, Vehicle Inspection Department lezinye. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isifo ese-Ebola sibikwa sesiqale ukusabalala kwele Uganda njalo sesibulele umuntu oyedwa. Iziphathamandla zezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization bathi uhlobo lwe-Ebola olusabalalayo okwamanje ngolubizwa ngokuthi yi-Sudan strain olungavamanga ukutholakala ebantwini njalo labo abafunyenwe belesifo lesi bayelatshwa sikhuluma nje. Kulabantu abakade betshengisela kwele Germany namhlanje abakade begele inwele zabo ngemva kokuba omunye owesifazana osakhulayo oleminyaka engamathumi amabili lambili uMasa Amini ebotshwe kwele Iran mhlaka 13 ngenyanga edluleyo wasela ejele lalelo lizwe engakathonisiswa. U-Amini ubebotshelwe ukuthi ubengelasembatho ekhanda lakhe. Abacubungula ezomnotho kanye lezombusazwe bathi ukuvinjwa kokuthengwa kwemitshina yamakhompyutha okwenzakale kuviki edluleyo akwenelanga ekulwisaniseni lenkohlakalo ebhahileyo kungatshazi kahulumende, kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuza ngemva kwamanyathelo athethwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube awakumisa ukubhadala abathengisela uhulumende impahla ehlukeneyo ngentengo ekhuphukileyo. UNcube uthi ukuthengiswa kwempahla ngentengo ephezulu yikho okuwisa isisindo sedola leZimbabwe. UMnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi kusase kuningi okumele kwenziwe nguhulumende ukuvala izikhala ezivuzayo.
Ye, bayatshengisela ukuthi khona kuba le some form of due diligence ukuthi ama-systems awe-government ayasebenza. But what's concerning is bayatshengisela ukuthi lakho ama-loopholes lokhu esasekhona. Then in terms of economy, obviously kuya affecta ngoba ukubhadala kwamathenda yikho okwenza ukuthi supply RTG sibe nene.
UMnumzana Ndlovu uqhubekele phambili esithi ukuthengiswa kwempahla ngentengo edula kakhulu kuveza ukuthi inengi inkohlakalo.
But the fact that we have a tenda and the July, at what of those I have a over inflated, I have a Zadula. kuyafana nokuthi ngasithangela indaba yembuzi roundabout, sithangela indaba yama road construction, umuntu yabuye elungisa iroad 5 kilometers then ebese quota iquotation ye 8.5 million and that person is awarded the tender. So lapho akusiniki iconfidence.
Umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi kuzamele uhulumende abophe ziqine ukumelana lenkohlakalo ekunikweni kwamakampani amathenda.
Ziningi indlela zokuthi impahla zenziwe zichiphe lezi ezithengiswayo, ezomkhonomi zisebenze ngendlela efaneleyo ukuze impahla zibe ziningi. Nxa sezizinengi lezo mpahla noma yiwuphi umhlobo wakhona ziyachipha, kulwiswe ubugebengu becorruption. Ungakhangela khona nje sikhuluma kulama computer abethengiselwa igovernment nge 10,000 iyodwa, kube lamanye kulenkukhu ezithengiswa nge $30. Khona lokho nje kuyakubonisa i-tender corruption. Zonke lezo zinto zibanga ukuthi izinto zigcine sezikhwelile kakhulu.
Kulabanye abathi ukuthengiselwa impahla edulayo kukahulumende yindlela yokuhuquluza imali kaZulu esikhwameni sikahulumende, bethi lokhu kubangela ukugugudeka komnotho welizwe. Umnumzana Butho Mutale, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabalombono onje.
Sibona kuyinto enhle kakhulu lokho kwenziwe nguhulumende kubana ikhansili amathenda lawa kade ikhona, ikakhulu ukhangela leyi yamakhompyutha ekade ilamaprayizi afakiwe aba ngaphezulu kakhulu. Yinto enhle kakhulu leyi ngoba izasinceda, ngoba lokhu kathi kusenza ukuthi le inflation ikhwele, ngoba abantu laba besithi bengabhadalwa ngamabhondi begijime beye phandle futhi bedinga i-US dollar ethe phezulu.
Kusenjalo ikomiti ekhangele ukusetshenziswa kwemali zikaZulu, iParliament's Public Accounts Committee, isibize inhlanganiso eZimbabwe National Road Authority iZinara ukuba izochasisa ukuba isifake manyathelo bani kukhangelwa uphenyo olwaqhutshwa yiGrant Thornton olwaveza inkohlakalo kunhlanganiso yeZinara esidale ukuba uhulumende alahlekelwe izigidi zamadola. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo wethule umbiko esithi imizamo yakhe yokuhlolisisa izivumelwano zokuthengwa kwempahla nguhulumende ivinjwa ngabaningi phakathi kukahulumende. Izisebenzi zikahulumende ezikhangela ukuthengwa kubikwa zisebenzelana lamakhampani athengisayo ukuze zikhweze intengo okwedlulisileyo. Uncube uthe ukuvela kokuba idale lePhalamende lanikeza imvumo amakampani amabili ukuthi athengisele idale imitshina yamakhompyutha angaphezu kwekhulu lengxenye i-173 ngentengo ephezulu kakhulu okwedlulisa amalawulo eyamadola eMelika angaphezu kwenkulungwane eyisitshiyagalolunye i-$9,200 ngeminye yemizamo yokumisa inkohlakalo, ethi njalo ziningi ezinye izinto ugatsha lwakhe osenwale ukuzibhadalela ngenxa yokuduliswa. Wengeze ukuba amakampani afake intengo zabo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu yiwo asemiswe ukubhadalwa. Uhulumende uvumela ukuba amakampani engedlulisi intengo ngesilinganiso esedlula ithumi ekhulwini nxa kukhangelwa ukuguquka kwentengo yokuthenga imali yangaphandle, ngoba uhulumende ethatha insuku ezingamathumi amabili lanye kusiya kumathumi amathathu i-21 to 30 days ukuthi abhadale. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Noma nje umongameli Mogwetsi Masisi wakwele Botswana esithi yena lomunye wakhe wakwele Zimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa bayazwana, kuningi okungahambi kahle phakathi kwamazwe omabili. Lokhu kugoqela abangena eBotswana okungekho emthethweni, ukuntshontshwa kwezifuyo kanye lokumemetheka komkhuhlane wamasondo lomlomo owe foot and mouth obiwa uqhamuke eZimbabwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Masisi ukhuluma kuhle kakhulu ngobudlelwane beZimbabwe leBotswana ekuqaleni kwayo nale inyanga. Ngesikhathi ethekelele kweleZimbabwe, Masisi wakhuluma indlela yena lomongameli Mnangagwa abazwana ngayo. Lokhu kusole kakhulu ngabanye besithi kumele amazwe angumakhelwane afana leBotswana ayenelise ukukhuza Mnangagwa ngombuso wakhe ongananzi ilungelo loluntu, hatshi uhalalisela. Noma nje uMasisi ekhuluma kuhle ngeZimbabwe, lesidingo sokuthi kube le budlelwano obuhle njengoba makhelwane kunenge ukusinda eBotswana okudalwa yiZimbabwe. IBotswana ikhala njalo nje ngabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ngokumthethweni. Kunakanelwa ukuthi iBotswana ibuyisela emuva abeZimbabwe abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili i-20,000 isebenzisa imali edlula izigidi ezimbili zamapula ngomnyaka. Kungekude leBotswana belithukuthele uMasisi Laigane unwabu esithi izakhamizi esisesigabeni esencelenele leZimbabwe zihlalela evalweni. Lokhu kulandela ukuba eleBotswana yethese aleZimbabwe ukuthi kulabanye babo abantshontsha inkomo behlomile bechapha lazo umncele. Lokhu wadala ukuthi inkokheli yamazwe omabili iyehlangana bexoxisane phezu kwalolu daba eVictoria Falls ngoNhlolanja. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi kunzima ukuba lo makhelwane obhekane le ndubo esifana lezi eZimbabwe.
Nga uyi butswana ulo makhelwane njengeZimbabwe olezinto ezimbi ezingaqondanga, umakhelwane otshisa abantu bakhe, obulala abantu bakhe, limaza abantu bakhe, onxitha abantu bakhe ukudla, lokho kuza kuthinta ngendlela ebanzi. Nokuba iButswana ingafisa ukuthi ubudlelwane bube buhle bakhulumisana, buza babuhle phezulu le kubo bona baholi, kodwa phansi abantu abathintekayo beyabe kungabuhlanga. Ngakho kuyadingeka ukuthi iButswana incedise ngendlela enkulu kakhulu, itshele iZimbabwe iqiniso ukuthi kayiguqule indlela eyenza ngayo izinto, iyeke ukuhlukumeza abantu, kuphatha kaba abantu, ilungise ezomnotho, ilungise konke okuyikho okudiliza ilizwe.
Kusehlakalo esanda kudlula eleBotswana libike ngolwesihlanu ukuthi lizabulala inkomo edlula inkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wamasondo lomlomo we-foot and mouth duze lomncele leZimbabwe. IBotswana ithi umkhuhlane lo izikhathi eziningi uqhamuka kwele Zimbabwe yona engafaki imizamo ukuwulwisa. Umlimi uMnumzana Mhlupheki Dube uthi kumele kuvuselelwe imigoqo iyayisenqabela ukweqa kwezifuyo.
Amafensi ayevala ukuthi ezifuyo zangapha zingachaphi zisiyale ezangale zingayi, njalo amafensi lawo ayivikela ukuthi izinyamazana thile ezinjengabonyati zingafiki zihlangane lezinyamazana emakhaya zibe sezimekethekisa imikhuhlane. Kwakusiba lamagridi, siyakwazi emapulazini kumbe lamagridi aseparator isigaba njengama-district.
IBotswana ithi umkhuhlane we-foot and mouth uyalimaza kakhulu umnotho wayo. LeBotswana lithengisa kakhulu inyama kumkambo waphesheya oyo-European Union okuletha imali enhle yaphandle kwelizwe. UDube uthi umkhuhlane womlomo lamasondo umemetheka kalula, iminwe ingalingani ekulwiseni lowo mkhuhlane.
Amazwe omabili iBotswana leZimbabwe kumele asebenzele ndawonye ukulwisana lo mkhuhlane lowo. Siyazi ukuthi iButswana leBotswana leZimbabwe mhlawumbe effect yakhona kumbe ubuhlungu bakhona bomkhuhlane buyachiyana, ngoba iButswana angathi iya exporta inyama ihambise emazweni aseEurope. Thina ngapha ke eZimbabwe ubuhlungu bethu bungabe bunganeno, kodwa labo bukhona.
Ingxaki ezikhona phakathi kwamazwe omabili sezabona amazwe lawa ekhuphula imihlangano yayo yomnyaka wonke ukuthi ube yi-bi-national commission, okusho ukuthi ungenelwa ngomongameli bamazwe omabili. Noma nje kumgceke ukuthi eleBotswana liyasindwa ekubhidlika komnotho kwele Zimbabwe, wakhathesi uMasisi kukhanya ezimisele ukuqinisa ubudlelwano lele Zimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Live talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukwenzakala eNew York lapho umongameli Emmerson Mnangagwa ehlangabezwe ngabatshengiselayo besola umbuso wakhe. Singakahlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa eHarare namhla abophe unkosikazi wesiphathamandla sebandla eliphikisayo LCCC uMnumzana Job Skhala ngesikhathi siyabona umyeni wakhe yena oselenyanga ezintathu evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Kulabe Zimbabwe abatshengisela esilindweni sendizamtshina eNew York City khonapha eMelika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa efika elanda umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly. siliqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saiding sithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.